always have treasure for you. No bad. Into a motola, most of the person is in the end of the system. And that's a good question, and I'm looking at the Lisa. And I'm doing it with a food, so I'm sorry, especially in the other color, and these two pets, and Lisa, and because the grandmother did not want a man, see, and don't everything I realize it is a pretty easy one.
Kuyona liziki iviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise. Kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini?
Hako, ozivela kumama, kusho ukuthi ba engakwenza ukuthi umfenile umntwana, uchago lolo oluvela kumama liyakwanisa ukuthi ulifake efrijini kumbe lifrizwe ukuze lihlale lingahlobanga, umntwana ebeselukhudumeza ngokufaka embodleleni yalo, and then ukusifaka imbodlela leyi phakathi kwekhonteyina elamanzi atshisayo. Okuqakatheke ngalokho ukuthi khona yakho uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini, kodwa lohle lo mntwana ikwanise ukuhlala elinika uchago oluvela kumama. Ngaleso sikhathi ngizomkhuthaza futhi ukuthi lonika umntwana uchago engamniki ngegula, kodwa-ke emnathise mbe ngenkomitsho, ngoba usual isikhathi esiningi umntwana onika uchago negulo ucina esala ukumuki ebeleni ma umama sevele emsebenzini. So engamnathisa ngenkomitsho, kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi emunyise engaliyali.